So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesibili mhlaka 2 kumbimbitho 2021 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje
okokuthi singabona abanye bethiya kungabe kuzethusa njengoba nakhonokho kuzethusa
lusemlonyeni yabanengi udaba lokuthiya umsebenzi kobe ngumsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati ngemva kokwetheswa amacala okuya emacansini lamakhosikazi abanikazi
umbiko wokuthi sesingasebenza ngokugcweleyo siwamukele ngokujabula okukhulu
uZulu wamukele ngenjabulo ukuyekethiswa kweziqondiso zokuvala kwelizwe ngumongameli Mnangagwa izolo ababalisi bathi uhulumende kumele athathe amanyathelo okubavikela labafundi kumkhuhlane we-coronavirus ezikolo zingakavulwa zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Lusemlonyeni yabanengi udaba lokuthiya umsebenzi kobe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati ngemva kokwetheswa amacala okuya emacansini lamakhosikazi abanikazi ehofisini yakhe. Umohanti uchiye umsebenzi izolo esithi lanxa ewaphika lawa macala ukubone kufanele ukuthi ehle esihlalweni ukuze udaba lwakhe lungangcolisi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Udaba luka Mohati lolu lwachaywa sobala inkundla yeZim Live yona eyethula ingxoxo isithi zazisenzakala encingweni phakathi kuka Mohati labesifazana abatshiyeneyo lapho ayecela khona icansi kumbe beqoqa ukuya emacansini. Iningi selimelele ukubona ukuthi ngubani ozafakwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa esikhundleni sikaMohati. Sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akuvamanga ebandleni leZANU PF ukuthi umuntu ingabe enze into eyangisa kanjani akuthiwe uyaba lobuntu achiye. Ngokokuqala abazichiyeli bayafuqwa. Okokuthi singabona abanye bethiya kungabe kuzethusa njengoba lakhonokho kuzethusa. Esingakukhangelela ukuthi vele impilo yangkhona nangu Frederick Shaba wabanjwa chaka ngesikhathi seWillowvale Motor Industry wadeploya kumanye ama government departments waba ku Foreign Affairs engu ambassador kathesi ngemva kokubana sebecabanga ukuthi sokukhohlakele sebemphendukisile nangu sengu minister sokangikhangelelanga okwana bangaba baningi futhi abanye abazachiya njengo Kembo Mohati kunzima ukuthi ucabanga ukuthi kulomuntu kuza ano ole morality.
Ngaba ezichiyele umsebenzi impela yini uMohati kumbe ngaba exotshiwe ngomnankagwa kodwa bakubeka kwakhanya ngani uzichiyele.
Ngilethemba lokuthi uma sikhangelela stiwiki inkulumo yakhe wethe yena umuntu ongamkhipha esikhundleni ngu-Emmerson. So okutshengisa ukuthi uma esephumile u-Emmerson ngethe ndoda chiya njengendlela uma usakhumbula uMbeki ayekhipha ngayo uZuma ukuthi hayi surrender. So mbona ngazathi u-Emmerson ngiyokhipha uKembo wathi ukuze kungakhala ngani nomxotshile kayenza ngani uresignile.
Singabona phenduka yini mhlawumbe ephiwa esinye isikhundla kuhulumende.
Achi mina ngikukhangelelanga ukubana ubaba uMahadi ngaphenduka ubaba uMahadi ma ukhangele umntana wesaluwakazi ayisiwe wentandokazi laba baphendukileyo ngabentandokazi yena ungakhangela vele kayisiwe walapha egumeni so ukuthi ungathi yena uzaphenduka labana baphendukile phela ngabezana uJongwe abanikazi bani bomhlangano yena iminyaka 1 kayisamvumeli okwesibili ungamkhangela ngumzipra ngokazaphu so alubana ubengowezana uJongwe engxenye bekungasozekwa bekuzatshayelwa phansi kodwa ngenxa yokuthi vele ngumntana wesaluwakazi abegumeni ma bengasakufuni bakufuqa.
Uthi uMahadi uzaqhubeka ngokuya enkantolo phezu kodaba lolu ngoba igama lakhe lingcolisiwe. Ulubona luhamba kanjani lolo daba?
Okokuphophisana lokhu uMahadi akhuluma ngakho ngibona ngazathi esintwini sithi ifa iqatsha. Alubana bekuyikuthi akulaphunga elimlandelayo ubengatshiyelani. So lapha nje yena ngabe ungomunye umuntu ngabo zihambela ezithulele kulokuthi ebelokhu ekhuluma into eziningi-ningi ezifaka indaba yakhe nga ebusweni bomphakathi. Hhako kuhambe ekhoti kambona ukuthi kuyabe kusebenza ngoba umbuzo yokuthi uma esiya ekhoti utshiyelele umsebenzi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe.
Yebo 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 mthakazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki onke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo sihlolisisa ukuyekethiswa kweziqondiso zohlelo lwe COVID-19 lockdown kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni COVID-19 Sinopharm vaccine. Saphinda sikhangele impilo yomculi obesaziwa ngo Dumo wezim danso u Soldier Love ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami u Mike Hove ngo 8 ntambama.
Uzulu wamukele ngenjabulo inyathelo likamongameli Emmerson Mnangagwa elokuyekethisa iziqondiso zokuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane we-COVID-19. Umnangagwa wazise izolo ukuthi indawo ezinenge ezigoqela amabhizimusi amakhulu lamancane sezivuliwe. Kodwa uthe abanikazi kumele balandele zonke izimiso zokwenqabela lomkhuhlane. Uphinde wathi abezikolo kumele bahlale belungiselele ukuvula lanxa nje engasajongo ukuthi nini. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe unkosazana Melissa Chingwanangwana.
Sinanzelela ukuthi imfundo eZimbabwe ayiqakathekiswa ngoba konke okunye lokhu kukhulunywa ukuthi sokuvunyelwa lokhu lalokhuya kuhlale kuyatshengisela ukuthi kuhlalwe phansi kwahlelwa ukuthi lokhu sokumele kuyenziwe lokhu sokuvunyelwa. Kodwa nxa sesikhangele ezemfundo akula malanga akhulunywe ukuthi izikolo ziyavula ngelanga elinje. Lokhu kutshengisela ukuthi uhulumende kahlali phansi wahlela wabona walungiselela ukuvula kwezikolo. Kunje uhulumende kakakhulumisani labazali lenhlanganiso zababalisi ngoba lokubonisana ukuthi izikolo zingavulwa njani. Nxa sikhangele ukuthi abantwana sebehlale isikhathi eside bengayi esikolo kunje ngabe sokungaba lesikhathi lapho kwahlangana khona uhulumende lenhlanganiso zababalisi kwaba lokuxoxwa ukuthi singancedisana njani ukuthi izikolo zivule.
Manyathelo bani elifuna athathwe nguhulumende andubana zivulwe izikolo?
Okuqala sikhangelela ukuthi singakavuli izikolo kube lokuhlolwa kwababalisi labantwana besikolo behlolwe ukuthi abalagciwane le-COVID-19. Ngemva kwalokhu sikhangelele ukuthi kule vaccination ezenzakala kodwa lokhu sokusiya ngokuthi umuntu uyakhetha ukuhlatshwa kumbe hhayi. Oyabe engakhethanga ukuhlatshwa lakho ebele ndlela yokuthi ahlolwe engatheleli abanye igciwane le-COVID-19 nxa eyabe lalo. Njalo sikhangelele kulindele ukuthi ama-PPE etholakale ikakhulu ezikoleni esemaphandleni. Ama-PPE anjengama-mask, ama-hand sanitizer, lamanzi nje, izikole ezinye zilamanzi, amanzi etholakale, kube lendlela ukuthi izikole zibe lamanzi. Sikhangelele ukuthi uhulumende aqhathe ababalisi abazancedisa ukuthi umbalisi yedwa engabe efundisa abantwana abaningi, ngoba lokhu kuyangezelela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Sikhangelele ukuthi sokusiya phambili le uhulumende abone ukuthi izikolo ezilamaklasi amalutshwane kube lokungezelela kwamaklasi, kuyakhiwa amaklasi. Lokhu siyakhangela ukuthi akungeke kwenzakala khathesi, kodwa ngokuya kwesikhathi uhulumende abone ukuthi kuyayakhiwa amaklasi amaningi, abantwana bengagcwali emaklasini eklasini eyodwa, kodwa befunde labo bekhululekile, kungabi lokumemetheka kwemikhuhlane nje etshiyeneyo. Lokhu kungenzakala lakho kuzasiphathisa ukuthi noma sibuyele emsebenzini sibuyele sikhululekile.
Kudaba lweholo lapha lifuna uhulumende aluphathe njani?
Udaba loholo vele yilo luqakathekileyo kakhulu, ngoba singakhela ngomnyaka odlulileyo yilo olwayenza ababalisi bahlala isikhathi eside bengabuyeli emsebenzini. Lalo futhi lwabangela ukuthi abantwana bebhale imhloliso bengafundanga, kungasikuthi yikho kwakufunwa ngababalisi, kodwa lakho kwakungavumi ukuthi ababalisi bebuyeli emsebenzini. So nxa sikhangele sibona kuyindaba eqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende kumele ayilungisise masinya izikolo zingakavuli, ngoba kunje uhulumende kakakhulumisane lenhlanganiso zababalisi mayelana lo daba loholo. So sikhangelele ukuthi engakakhulumi amalanga okuvula kwezikolo kube sokukhulunyiwe ukuthi ababalisi bazaphiwa izimali zabo bengakabuyeli emsebenzini, ngoba akuncedi ukuthi sithi siyavula izikolo kodwa imali esiyiholayo ingenelisi ukuthi sibuyele emsebenzini lokuthi siphile lemuli zethu. So sikhangelele sikhalela ukuthi uhulumende awukhangelisise lokhu, azwe izikhalazo zethu, andiyezelele iholo lethu.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana ngowenhlanganiso yababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Alec Ndlovu.
Umbiko wokuthi sesingasebenza ngokugcweleyo siwamukele ngokujabula okukhulu, yikho okugcwalisa indlela ebesivele siyejayele eyokuphila ngayo. Uzananzelela ukuthi lockdown ibisisifake emumweni obuhlungu njalo lobunzima kakhulu, owendlala, ukuswela imali, ukuswela indlela zokuthi siphile ngesikwejayeleyo, kanti njalo le ndingeko ezokuhlala emadorobheni zifuna yona imali. Ngakho ke lokhu okubi kwe ngumongameli kusilethele ukuthokoza kakhulu. Ekubuyeleni kwethu sizalandela ke iziqondiso zokwenqabela igcikwane le-coronavirus, okugoqela ke ukugqoka ama-mask, i-social distance, kanye lokuthi sisebenze ama-sanitizer, kanye lalokho kokufafaza endaweni zokuthengisela kuthiwa i-fumigation, enthemba ukuthi ke kuza kwenza ukuthi kukhanye ukuthi siyawulandela umthetho kwenzela ukuthi igcikwane lingaze lamemetheka.
Isiyazi ukuthi likhala ngosizo lokuvuselela amabhizimusi enu, selike lahlala phansi laye yini uhulumende labonisana?
Njengabantu akade bengasebenzi okwesikhathi eside, siyaswela ke ukuthi sincediswe nguhulumende, ikakhulu ngendlela yokuthi sizuze izimali singathi thina ama-soft loans aza kwenza ukuthi siqalise kuhle kumbe kakutsha amabhizinisi ethu, senelise ukuwoda i-stock, kanye njalo senelise ukudinga okuningi esikuswelayo njengabantu akade bengasebenzi isikhathi eside. Sike sakhulumisana, i-ofisi yethu ike yakhulumisana ke logatsha lukahulumende olukhangela ngama-SMEs ngesifiso sethu sokuthi sincediswe. Kodwa ke hayi, asikatholi impendulo, sisalindele, asikayitholi impendulo yokuthi bazasiphathisa ngani. Kuningi esikuswelayo, siyaswela nje ukuthi uhulumende asincedise la ngokwakha indawo indawo zokuthengisela ukwenzela ukuthi sithengise endaweni ziza kuba lokusivikela njengoba sikhangela ukuthi isikhathi esikiso silezulu kwesinye isikhathi kuleziphepho kwesikhathi ilanga liyatshisa kuqakathekile ukuthi abantu bathengisele endaweni ezivikelekileyo ikakhulu sesikhangela lesikhathi sonese ukuthi ke sokulomthetho ukuthi sihlaliswa kakutsha abantu bavule imikhandlo kube lokuchelelana abantu bangabaseduze-duze indawo lezo kumele zibe ngezakhiwe ngokutsha okuhambelana lokuvikela igcikwane.
Umnumzana Alec Ndlovu ngwenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa yena uyekethise imigoqo yokuvalwa kwelizwe lakhe kuthange. Inengi lithi ukuvulwa kwamazwe omabili kuzaletha ububelo empilweni kaZulu. Usthandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso emela izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa eAfrica Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Spanda.
Umongameli waseZimbabwe sengathi kuyingxoxo yakhe akazange athinte ngokutheni kakhulukazi ngokomngcele ngokuza kwethu size nje kuphela ukuthi ukhuluma ukuthi abantu sebevunyelwe ukungena emadolobheni uhambe emadolobheni kwelinye idolobha besiya kwelinye idolobha kodwa sicabanga ukuthi umthelo ongaba khona ngokuthi kuzokwenza ukuthi abantu abaningi abaphila kwelaseZimbabwe abaphila ngokuthenga izinto lapha eSouth Africa nokuzisebenza kuzobayenzela ukuthi kube kuzobanikeza amathuba okuthi banelise njalo ukuthi baziphilele kube sokusithi uma sibheke iindaba zomkhuhlane lo owe-COVID owegciwane sibona sengathi phela ubuvele ungathi uthanda ukuhlala ungathi umningi la kwelaseSouth Africa kanti njengoba iSouth Africa siqala ukugoma asibona ukuthi mhlawumbe ubungozi obukhulu buzoba khona ngaphandle kokuthi ma ungaqamuka usuqhamuka ubuya khona leZimbabwe mhlawumbe ngoba indlela zabo zokugoma kasikazizwa ukuthi zona zihamba ngohlelo oluthini njalo ngezinga eliphakeme na.
So kuyekethisiwe eminye imigoqo khona ngapho eSouth Africa eyokwenqabela i-COVID-19 lokhu kwamukelwa kuhle yini izizalwane zeZimbabwe?
Siyajabula kakhulu phila ngabantu besebeqalekile ngokuthi bengenamisebenzi njalo belambile bengathola usizo ngakho bayakujabulela ukuthi sibanelise ukuthi bazenzele imisebenzi njalo basebenzele izimuli zabo.
Kodwa khona bekulinyathelo elihle yini kumbe singabona amanani abantu abahlaselwa i-COVID-19 likhuphuka njalo
njengoba sokukhona ukujova abantu ukuthi bagomele lo mkhuhlane sibona sengathi khona kungaba linyathelo elihle ngoba abantu bese beze bebona ngathi ukuqiniswa kwale mithetho bese kufanele impilo zabo ingcopheni njalo impilo zabo bese zimile kanti nathi masibhekile ikakhulukazi kwela South Africa masibheke izibalo namanani abantu abaphethwe umkhuhlane amanani ayehlile kakhulu ukuhlilisela ngoJanuwari kuze amene kuphela kaJanuwari uma singawaqathanisa nakaJanuwari kufika namhlanje izibalo zabantu abaphethwe umkhuhlane sezehle kakhulu kufana nokuthi kuvikile lesidlulile kulo kuphela umongameli uyawanikeza isibalo sika 10,000 kanti neviki lokuphela kukaJanuwari bekhuluma ngabo 40,000 kanti uDisemba 90,000 ngakho sibona ukuthi izibalo zithanda ukwehla kakhulu okuyikhona okusinikeza ithemba ukuthi elinyathelo lihle.
Olunye uhlobo lwe-COVID-19 nxa isiguqukile olwama-variants alwesabisi yini abanye khona ngapho ukuthi amajekiseni la abahlatshwayo awasoze asize?
Kulabo abanokuzwisisa kukhona ukwethuka kancane kakhulukazi mhlawumbe emazweni afana naboseZimbabwe njengoba kade besibafuna ukubheka nabo ukuthi lo le nhlobo ye-vaccine abenayo kambe ingakwazi na ukulapha le variant ephuma kwelaseSouth Africa. Ngakho ngisithi abantu bona ngoba bengakuzwisisi njalo bengawukwazi nokuthi kusebenza kanjani ukwethuka akukho kuningi kakhulu ngoba ulwazi luseluncane. Ngoba abantu bezwa nje ngelika bathi kodwa ukuthi bakubambisise bakuzwisise bawubona umahluko basuke bengawutholi.
Umnumzana Vusumuzi Spanda ngowenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abahlanu ngomkhuhlane we-COVID-19 izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amabili lasithupha belo mkhuhlane lo. asebebhubhile seloke iCOVID-19 ifike eZimbabwe sebesedlula inkulungwane lamakhulu amane 1468 njalo asebefunyenwe belayo sebengu 36,115. Sikhangele okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi ukwehluleka ukuphumelela kwabafundi bakaGrade 7 abanengi akutsho ukuthi kulodubo kwezemfundo elizweni. Ngokutsho kukamphathi ntambo wezemfundo umnumzana Cade Mathema. Iphephandaba linye lithi njalo abasebenza emngceleni weBade Bridge bahlatshwe ngobunengi ijekiseni yokuvikela iCOVID-19. Singene kumbiko elisithumela yona.
Sanibonani balandeli Studio 7 okhulumayo lona uShandamlala eLesotho. Nginombuzo ongena mpendulo engawuthwali kahle la ngoba khulunywa kakhulu ngezempilo ukuthi kunomjovo oqhamukisha yina kuphi kade kumele uqale ukujova bona omnangakwa lawa yileyo mjovo uma kuwukuthi right and futhi izodonethelwa nthili kuze kube nithi lokuzimela siyizwa enzabala into zibe mbili zibe ntathu umgwaqo yagcina ukumaintainwa nokuimprova ngabo 1980 iyaphela iloku idleka isiyaphakathi ifike etown umangaye Plumtree kusuka lapha yagcina ukufaka khona iconcrete ingena singene le Plumtree ngaphakathi iyadlula futhi Plumtree phakathi etown iloku iphela uma uyibukisisa into lena yafakwa yagcina ukufakwa ngo yenziwa ugcina umaintainwa ngo 1980 since umbuso lo watheka over but yuthi kona iyasebenza kube nabantu bakithi abakhona ngale esindebeleni ababhizi bedizayini iyasebenza asali iqembu likhona kufanele lisebenze liimprove impilo yabantu izibedlela zikho manje abantu mabegula kumele ukuthi kona abantu bathenge imithi kwele South Africa bethumelela abantu ezibedlela ukuthi kulatshwa abazali ukuthi kuyafika leyo mithi njengoba iphathiswa umalayitha umalayitha bathwalisa nzima ngamaphoyisa amabhoda bdize imali eningi ungathi ungena ezweni elingasilo lakini kodwa ukubani ungenisa ezweni lakini ngizo ezinye izinto eziyinkinga zona lezi kungani futhi bona uma begula bengalatshwa elizweni lakithi bephuma belatshwa ezweni elingaphandle so ubonisa khona ukwehluleka nokufeyila kwama-leadership
bonazalibonani abantu abakithile njalo ngezindawo kodwa kula muntu ongayibonile into eyenzakala ekhaya awutshela ukuthi ikhehle elingangomohade elingaselamazinyo eliyokha lisabhizi lisalandelela iy'ngane ezincane ukuthi kube ngangumuntu ohlonitshwayo manje angeke vele umhloniphi laba vele abahlonipheki laba bantu bezangupiphu labo ngezinzo zabo izimbi labo bantu vele ukutshintsha angeke bafa batshintsha angeke bafa balunga la bantu bezangupiphu labo ubona nje sebengasahloniphi ama-ofisi wabo sebathatha beweza ama-bedroom sebejwayele vele ukungahloniphi uzulu phela ukuze uhloniphe uzulu angithi i-ofisi i-ofisi likazulu elezimbabwe kodwa ngendlela ukuthi vele ngendlela ukuthi bahlukumeza yena uzulu angeke bafa bahloniphe umduli yinto eyenzakalayo elizweni lakithi akula muntu ongaboni ukuthi umuhadi kube ngawo ube ngubaba ohloniphekayo kathi ngeke ayenzele into leyo ngoba le mali vele iyabahlanyisa kunini kambe batshontshe lamanje baloko beqhuka betshontshe ilizwe kalilamali ilizwe liyavalwa bayatshontsha zenzele umathanda elizweni ilizwe kalivalelwanga i-coronavirus elizweni liya ilizwe livalwe ukukhohlakala kwezanupiefu bathi ilizwe kalilamali basechina besiyakubutha ivaccine yamahhala imali belayo imali bethatha benikeza abafazi kodwa isimanga abantu bavalwe ezindlini bengela kudla abantu bengela mali ilizwe livalwe ukukhohlakala kwezanupiefu i-evidence naso iyavela woku umuntu uyazibona ukuthi imali iyanga imali ezimbabweni isebenza njani isitendi kuthengela abantu ukudla bona bathatha le mali baya ngayo emahoteleni barobha lezi ngane lezi
Labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umlayezo kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umanyano we-United Nations udinga imali engange 3 billion US dollars eyokuphathisa uzulu wakwele Yemen ohlaselwe yimpi. Owake waba ngumongameli wele France umnumzana Nicolas Sarkozy ufunyanwe lecala lenkohlakalo izolo wagwetshelwa ukubika okweminyaka emithathu. Siziphethe ngodaba oluphathelane leMelika. Uphenyo olwenziwe yiHarvard Center for American Political Studies luthi abantu abayisilinganiso sokungamatshumi ayisithupha lanye ekhulwini 61% bayathokoza ngendlela umongameli Joe Biden aqhuba ngayo umsebenzi. Uphenyo lolu luza ngesikhathi umnumzana Donald Trump yena onqotshwe nguBiden kukhetho olwedluleyo esole umongameli kuthange esithi usebulele ilizwe ngombuso omubi. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ngibona i-approval rating leyi eka mnumzana Biden is consistent lokuhamba kwembusazo walapha eAmerika. Sibona ukuthi akusela i-unpredictability eyayikhona kulo Trump ukuthi sasingakwazi ukuthi vele ama-programs e-United States asuka ngapi esiya ngapi. Sibona nge-COVID, singaqalisa nge-COVID reaction abayenzileyo kathesi. Sibona ukuthi kulabantu amadokotela labantu ama-scientist akwazi ngalezo ndaba. So sesibona ukuthi i-COVID vaccinations sezifika close to 60 to 70 million. UTrump ngesikhathi sonke akade ekhona waku-vaccinate abantu 3 million kuphela. Into hambayo kathesi sibona nge-immigration wakhuluma ngakho le COVID bill le yokuncedisa abantu abaningi kade bengasebenzi ngesikhathi lezi eze 2020. Sibona uBiden chuchisa i-Democratic Party ukuthi layo incedisa abantu masinya. So sesibona ukuthi uPresident Biden is a man of his word, wakhuluma during election ukuthi uzanika abantu i-stimulus esikwanisele ukuthi sibe yi 2000 and kathesi sokuvotelwe ku house kwapasa diko abakupromisayo abakuthembisayo. And sesibona futhi ukuthi amazwe wonke ngantwasokule peace ngoba sebekwazi ukuthi kulomuntu osesikhundleni lesi esomongameli welizwe elinjenge America eli make sure ukuthi amazwe wonke jikelele they are kind of adhering to the statute and conventional wisdom as a United Nations.
Yebo uphenyo lolu luthi wenza kuhle uBiden kodwa sibone kuthange uTrump emcothoza esithi usebulele yonke into usebulele lelizwe. Ungathini ngalokho?
President Trump wayekhona lo vele wayengela plan. Mina mbona ngathiwa okunqoba kwakuyenza laphana ku Hillary Clinton waba lelaki wayengacabangela ukuthi laye uzangena khona phe White House. So lapha chuchise sithi President Biden sevulela isigebenga lani hayi la ngamanga ngoba siyakwazi ukuthi iMexico or ama Southern American states they provide labor in the agricultural industry, in the building industry lapha eAmerica. So hayi lokho okwenzwa ngumnumzana Biden okwakathesa hayi sithi kukhanya ngathiwa kule nto ebonakalayo okwakathesa.
umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. Sikhangele ebezihamba phambili. Lusemilonyeni yabanengi udaba lokuthiya umsebenzi kobe ngumsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati ngemva kokwetheswa amacala okuya emacansini lamakhosikazi abanikazi ehofisini yakhe. UZulu wamukele ngenjabulo ukuyekethiswa kweziqondiso zokuvalwa kwelizwe ngumongameli Mnangagwa. Ababalisi bathi uhulumende kumele athathe amanyathelo okubavikela kanye labafundi kumkhuhlane we-COVID-19 engakavuli izikolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.